sibonge ijahe elidala uChris Gande ngokusethulela zosuku ngolimi lwesiNgisi. Lichona njani mntwakazi omuhle, siyalamukela kustudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 19 ngoNcwabakazi ku 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza siseWashington DC. Wala mugela emweni ngenjabulo muntu ngamilinkomo endabeni zethu lamhlanje.
Sizalapha namhla kuhambisa petition yetu, i declaration yetu. Sesidiniwe lokubhadala ama school fees lama levies ezikhwezwa every term, sesikhwezwa every term. Ngenxa kuhulumende kabafuna ukuthatha ithuba labo umlando wabo okufundisa abantu abethu.
Abenhlanganiso ye Women of Zimbabwe Arise abatshengisele kobulawayo izolo phezu kwempadalo yemfundo batshengisele njalo eHarare namuhla.
Uhulumende njalo lamadali akithi ke alako ke singathi bona ikunakekela ke amalungelo athi thina ke njengenhlanganiso emelela ke ababalisi iZimbabwe yonke jikelele.
Kubotshwa ababalisi bemaphandleni abangamalunga enhlanganiso ye-Rural Teachers Union of Zimbabwe ngesikhathi betshengisela eMurewa abayisithupha. Kuwoza Friday silethulela umculi kamasikandi odabuka eNkayi u-Omega Mkhululi eMkhosi Ndlovu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela emsakazweni wenu. Abenhlanganiso elwela amalungelo abesifazana iWomen of Zimbabwe Arise abatshengisele kobulawayo izolo phezu kwempadalo yemfundo batshengisele njalo esigodlweni iHarare namuhla. Kubika uMavis Gama.
Ukutshengisela kweHarare kuza ngemva kwakobulawayo izolo. Omunye wabakhokeli beWoza unkosikazi Jenny Williams uthi bafuna zisuswe inhlawulo zesikolo.
Sizalapha namhla kuhambisa petition yetu, i declaration yetu. Sesidiniwe lokubhadala ama school fees lama levies ezikhwezwa every term, sesikhwezwa every term. Ngenxa kuhulumende kabafuna ukuthatha ithuba labo umlando wabo okufundisa abantu abethu.
Williams ethi abakwenzileyo lamhla yikukhumbuza uhulumende ukuba kungumlando wakhe ukutholisa abantwana imfundo ngoba kulilungelo labo phansi kwesisekelo sombuso.
So sizalapha kubatshela ukuthi asisabhadala ama-school fees, asisabhadala ama-levies, sesibanika umlando wabo ukuthi baqedisa. Baningi ama-bond frees bakhulela eZimbabwe bengazuzanga leyo free education.
AbeWoza bathi makungabi lo mzali ohlawula imali yesikolo mhla zivulwa, uhulumende aze akhulumisane labazali aphawule ukuba bengasahlawuli imali yesikolo. Bacela njalo ukuba uhulumende engeze imali yebhajethi kuhlangothi lwezemfundo. Lokhu kufola kwenziwe ngokuthula kungela zihlakalo zokutshaywa lokuhlukumezwa kwabantu njengalokho okwenziwa ngamapholisa ekutshengiseleni okwenziwe ngamanye amaqembu anjengawomkhankaso wetha jamuka sesijikile izolo eHarare lamanye. Abekhona sibili amapholisa abeWoza betshengisela ebabukele kodwa engabaphazamisi njengalokho ahleze kwenza. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Umkhokheli wenhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni iRural Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Obed Masaraure umiswe phambi komthethwandaba kamantshi eMurewa namuhla esetheswa icala lokwenza umhlangano engelamvumo yamapholisa kanye lecala lokubangela ukungahlaliseki emphakathini i-public nuisance. UMasaraure ubotshwe izolo ndawonye leziphathamandla zenhlanganiso yakhe ezinhlanu ngesikhathi beqhubeka ngokutshengisela kwabo phezu kweholo eliphansi kanye lokuhluleka kukahulumende weZANU-PF ukuthuthukisa izikolo zemaphandleni. umnumzana Masaraure ukhululwe ngemva kokuhlawuliswa imali yesibambiso i-bail engamachumi amahlanu amadola. Abahlanu ababalisa umnumzana Robson Chere, uBlessing Makunike, uRobson Ruhanya, uPride Mukono loLinet Mudewe labo bakhululwe namuhla kodwa bona kabetiswa ngacala. Sixoxele sinye isiphathamandla salinhlanganiso umnumzana Gifty Siziba.
Isehlakalo lesi siyaveza ke ukuswelakala kwamalungelo ke elizweni laseZimbabwe ngenxa yokubana ke lamalungelo ethu aligoqela ke uComrade Makunike, Pride Mkono ke babotshiwe ukutshengisela ke okusemthethweni betshengisela ke ngenxa yomonakalo wesimo sakuleli masikhangela ke izimfundo endaweni zasemaphandleni ke kuyaveza ukubana ke uhulumende njalo lamadali akithi ke alakho ke singathi kona ikunakekela ke amalungelo athi thina ke njengenhlanganiso emelela ke ababalisi iZimbabwe yonke jikelele.
Ngenxa yokuhlukuluzwa ngamapholisa kanye lamalunga e-ZANU-PF lokho singabona yini limisa uhlelo lweni lokutshengisela lingakafiki eHarare?
Kakhesi ngenxa yesimo lesi sikiso ke siyaqhubeka phambili ke ngohlelo lwethu lokutshengisela, kodwa ke sinanzelela kubana abantu laba ke bayangezelela ngamalanga ukuze basivimbele ke ngodlakela langodlama ke ukuze singaqhubekeli phambili ngokutshengisela. Kodwa okwamanje sizimisele ukuqhubeka phambili, sibona isimo singasivumeli, kodwa thina njengabameli abamatitsha emaphandleni sizimisele ukuqhubeka sibhekisela ukuze uhulumende ke azi izindlalo zethu.
Umnumzana Gifty Siziba isiphathamandla senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni iRural Teachers Union of Zimbabwe. Omela isigaba sekuwatsana edale lePhalamende umnumzana Nelson Chamisa izolo wethule udaba lokutshaywa kwabantu abatshengiselayo ngokuthula edale, kodwa lolu daba kaluhlaziywanga ngoba amalunga ebandla leZANU-PF esuke aphuma edale. UChamisa utshele iStudio 7 ukuthi ubefuna ukuthi ukutshaywa kukaZulu ngamapholisa osekubhahile elizweni kunhlelo zokutshengisela uZulu ekhalaza ngezizathu ezimbalwa eziphathelane lomumo wezombusazwe lo wezomnotho welizwe lohlaziywe lidale lePhalamende. Umphathintambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo laye usole ukutshaywa kukaZulu ngamapholisa esithi kupha ilizwe ibizo elibi kakhulu. Okhokhela ibandla lePeople's Democratic Party owayengumphathintambo wezemali umnumzana Tendai Biti njalo oliqwetha ukhuthaze uZulu ukuthi amthumezele amagama amapholisa abonakala senza ucuku ukuze athathe amanyathelo angawavezanga. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele encwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele, yena othi amapholisa aphuma isisekelo ephula isisekelo sombuso ngokutshaya abantu.
I think uhlupho esilale eZimbabwe ukuthi kona amapholisa ethu kalandeli isisekelo sombuso, because ungakhayela i-constitution entsha iyabanika amalungelo ukuthi kona be-demonstrate betshengisela ngento ababengazifundi. Kodwa-ke esengikunanzele ngamapholisa eZimbabwe ukuthi sometimes asuka ebe lo dlame kakhulu, ebe lo cuku, ecabanga ukuthi ukuthaya abantu kuzayenza abantu bengingakhulumile kwaba kucabanga because ukuthi kona ukutshaya abantu akuqalisi ngombuso kaMgabe. Even ngesikhathi sikaSmith amapholisa ayesaziwa ukuthi the one of the ruthless force in the world, but akutshintshanga abantu imbono yabo ukuthi sebe diniwe ngombuso kahulumeni. So uthi abantu will not stop bona abantu ukuthi bekhona into abazifisayo, kodwa kuzabanika i-determination yokuthi beqhubekele besenza lokhu abafuna ukukwenza.
Kodwa nxa sikhangela ukuthi bona amapholisa labo abachaya abantu bahlala labantu, nxa sebengene ebantwini bevela abachaya laphana, kuhamba njani khona?
Ngizanazela ukuthi kwena indlela esetshenziswa ngamapholisa eZimbabwe ukuthi abantu abavele eHarare basebenza koBulawayo, abantu abasebenza koBulawayo bahlala eHarare, and ungananzelela bona laba i-support unit ngama-reaction group ngabantu abahlala ekhempu isikhathi esingabantu abana aba-associate labantu isikhathi esiningi. Ngabantu nje abatshona bevalele ezindlini njengenyamazana bese bekhithwa nxa sekulo muntu omele ethayo. So I think okunye i-orientation ubusunanzelela njalo ukuthi bayakhohlwa ukuthi khona labo balabantwana balezihlobo iprize yokuthengisa inkwa ayinandaba kumbula ipolisa kumbe awuso polisa. So kwesinye isikhathi mona mani kusuke kube lobuthutha obuthize ngoba ilizwe lingalunga lizalungela wonke umuntu including ipolisa naleli kade selitha abantu. Yibo abantu abazabe sebesitshela ukuthi hayi no sasithunywa ukuthi siyesebenza unganikwa i-order ye kodwa kula muntu okuthi umuntu uhambe ejaya umuntu especially nxa ungumuntu omdala lawo ozicabangelayo.
Umnumzana Zenzele Ndebele ingcwethi kwezombusazwe ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekoBulawayo. Abenhlanganiso ye-National Transitional Justice Working Group of Zimbabwe sebekhuthaze uhulumende ukuthi alungisise umthetho wokukhumisana umlotha njalo aphe amandla kukhomishini ezasebenza phansi kwalomthetho ukuze ilizwe libe lokuthula kanye lokuthethelelana ngoba uZulu edabukile ngezehlakalo ezimbi ezenzakalayo okwamanje kanye lezenzakala kudala. Kubika uNompumelelo Moyo.
Bekhuluma lentatheli izindaba eBulawayo Press Club kunye lezakhamizi zaleli dolobho, abeNational Transitional Justice Working Group Zimbabwe bathe bayathokoza ngoba uhulumende lamalunga edale ePhalamende bakhulumisana labo kakuhle kulokho okwaphuma kuhlelo lokudinga imibono kaZulu ngalo umthetho. Ilunga le-National Transitional Justice Working Group Zimbabwe, umfundisi Ray Motsi, uthi sebezaqala amalungiselelo okuya endaweni ezahlukumezwa kakhulu abantu ngabebutho ngesikhathi sombhuqazwe weGugurahundi.
Abantu esisebenza labo lenhlanganiso ezingeneyo lathi futhi esikhokhelayo siye khona ngale ebantwini sibahlomise sibafundise ukuthi khonokho esikukhuluma ngakho esithi i-transitional justice kutshoni, ukwenzela ukuthi nxa abanye abantu sebebuya bona bayabe sebangabantu abalolwazi ukuthi kuyini esikukhulumayo.
Elinye njalo ilunga le-National Transitional Justice Working Group Zimbabwe, umnumzana Paul Tembanyati, uthi ibill le liqakathekile ngoba ingafezwa kahle isizwe sizakhula sakheke kahle.
Imayelana lempilo zabantu, imayelana lokukhumisana umlotho elizweni leli, wesula inyembezi zabantu abalahlekelwayo ngesikhathi seGugurahundi, imayelana lobuhlungu obutholakalayo ikakhulu kulesi sabelo selizwe leMandebele. Ibhiliyana kulesi fiso sokuphoba amanxeba.
Unkosikazi Sibusisiwe Moyo, obona ngokuqhutshwa kwenhlelo kunhlanganiso ye-Tree of Life, ugcizelele ukwesaba kwabantu ethi le nkokheli zomdabu lazo zidonsa lugege ngalolu daba ngoba kungela mthetho obaqinisayo ekukhulumeni ngokukhumisana umlotha okwenza abantu abaphansi kwabo bafele ngaphakathi.
Kusasenzima ukuthi abantu baphumele phandle bakhulume ngeGugurahundi ngendaba zokuthi abantu nxa bekhuluma ngeGugurahundi isikhathi esiningi basuke kuthiwe basekela ibandla eliphikisa uhulumeni, bayafisa ukukhuluma ngakho noma befisa kodwa kunzima. Ekugcineni bacina sebelandwa ngamapholisa sokuthiwa basekela ibandla elibusayo, bayesaba ukubotshwa. Ziningi nje into abazesabayo.
Udaba lokukhumisana umlotha ngolunye lwezinto ezimqoka ezakhulunywa nguZulu ngesikhathi kulotshwa isisekelo sombuso. Kumalanga adlule, umsekeli kamongameli u-Emmerson Mnangagwa ukhuthaze uZulu ukuba ayebhalisa emahhofisini kahulumende izihlobo ezafa ngesikhathi sombhuqazwe ukuze zingcwatshwe kutsha kulandela ukubuzwa lilunga ledale lephalamende unkosikazi Priscilla Misi Hiram Mushonga esola ukwenza kukahulumende. Kwezinye indaba zalamhlanje, inhlanganiso yamakholwa esiKristu Christian Alliance iyathule umbiko okuthaza uhulumende ukuba akhuze amapholisa aqhubeka esephula ilungelo loluntu ngokuhlukuluza uZulu ngokumchaya lapho etshengisela. Umqondisi weChristian Alliance umfundisi uSensi Banda uthi uZulu ulelungelo lokutshengisela kodwa ukubhula lokubotshwa kwabantu abatshengiselayo akulunganga.
Ukhanya ngani uvuthela umlilo wokuthi abantu begcine besilwa kusiba lohlakelo. Njalo sifuna ukucela ukuthi iZimbabwe Human Rights Commission le Minister of Home Affairs abenze umsebenzi wayo. IZimbabwe Human Rights Commission kayihlolisise lindaba ibophe ilethe abantu emthethwandaba laba abayenze lokho. Ministry of Home Affairs amapholisa kakhuze abantu babo njalo bebafundise ngoba siyabona ukuthi isisekelo samapholisa police charter isegcekeni ukuthi kumele bebambe njani abantu.
Kulezi insuku akusela langa eliphuma litshone kungela abantu abatshengiselayo besola lokhu lalokhiya osokubangele ukuba amapholisa ahlukuluze abatshengiselayo loba nje isisekelo sombuso sibavumela ukwenza njalo. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumakakase aku 909 meter wave, laku shortwave 4930 6065, laku 15460 kHz. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voandebele.com. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com loba i-text message WhatsApp kunombolo ezithi 1-202-465-0318.
Sokuqhamuke imbuzo eminingi ngempilakahle kamongameli Robert Mugabe ngemva kokuba ehluleke ukugcwalisa uhambo lwakhe lokuya kwele Ghana ngolwesithathu. Amaphephandaba kwele Ghana athi uMugabe umise uhambo lolo ngenxa yokungahlaliseki okukhona eZimbabwe. Lanxa uhulumende esithi uMugabe kasahambanga kwele Ghana ngoba ebanjwe ngokunye, abaningi bacabangela ukuthi engaba engezwa kuhle emzimbeni, kanti le mihlathi layo sibuzana amavuko nangu sele minyaka yokuzalwa engamachumi ayisishiyagalolunye lambili. Sixhume incwethi kwezombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga.
Okokuqala ukuthi sizibuze ukuthi kanti vele khona kuyisima kanjani ukuthi sesizithole sesilomuntu okuthiwa uyinkokheli ukusilizwe ethi nxa abantu bengahlala nje isukwana kumbe imzuzwana bengambonanga baqalisa ukubuzana ukuthi kanti umuntu lo angabe phila angabe nga. Kutshengisela okuningi ngaye kusibikela ukuthi umuntu lo vele yena umbuso wakhe uvele ulokhophe njalo abantu kabamfune embusweni. Yikho esikubonayo, mbona ngani indaba ekhona enkulu ukuthi abantu bakhathazekile ngokuthi uvele uqhubekelane lokho ebusa eseluphele kangakana. Isithisusa sendaba yonke le angabe ngahambanga ngoba elembabe beqotho but eqinisweni nakho khona ukuseluphele vele kungeyinye futhi yezinto ongavalanga sizikhohlwe phela umuntu lo seluphele 92 years so mnyaka yokudlala le usehambile lomuntu njalo eqinisweni umuntu le 92 years ngaye yafika eGhana ku state visit njengoba lade hambile uyafika ebe lama functions amane ngokwenza. Angiboni umuntu le 92 years ukuthi angakwanisa ukulimela ilanga lonke gijima siya lapha lalapha uyabe vele sekhathele umzimba ususala.
Nxa engezwa kuhle emhlanga kuyini okwenza kanti uhulumende engaphumele egcekeni ukuze abamthandayo uMugabe labo benelise ukumkhulekela ukuba naphile asile?
Eqinisweni abantu labo bayakwazi ukuthi umuntu wabo lo uvele uZulu wonke jikelele ukhathele ngaye njalo eqinisweni abantu abaningi bayakwazi ukuthi umuntu lo vele abantu abaningi bayafisa ukuthi nganje uyazidlela zihambele ngoba bambona njengosathane ohamba ngenyawo ezindini. ngokunjalo yikho kwenza ukuthi ukhulumende lo akwenze wonke okwenzakalayo lokho kungani kuba yi-state secret ukuthi kakukhulunywa ukuthi angabe ngezwa kuhle angabe phathekile ngoba bekwazi ukuthi nxa bengakwenza bengakukhuluma khona kodwa kuthabisa abantu abaningi kodwa eqinisweni vele umuntu lo efuna lo bengafuni useluphele njalo efuna lo bengafuni uzahamba
umnumzana Brilliant Mhlanga ucubungula ezombusazwe sixoxela ekwelebilithani ku-Live Talk lamhlanje sikhangela ucuku lwamapholisa aluvezayo ngokubhaxabula abantu lapho betshengisela esikhathini esiningi thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Sizule ngomhlaba sikhangele ezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Uhlangothi lwe-United Nations olubona ngezeziphepheli luthi abeqembu labesimuslim abedlulisa amalawulo abalwisa kwele Nigeria abeBoko Haram sebebangele ukuhlukumezeka kwabantu kulelo lizwe ikakhulu endaweni ezingenyakatho kusiya ngempumalanga yelizwe. Intshantshu yemelika emdlalweni wokubhukutsha uRyan Lochte obesemncintiswaesweni yemidlalo yama-Olympics kwele Brazil namhla wethule umbiko wokuxolisa ngakwenze eseRio lapho aqambe khona amanga esithi yena labanye bakhe babanjwe inkunzi ngamasela abehlome ngombhobho. Esizwe imbono eveza amazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
Iziphathamandla zehofisi yomeli weMelika eVientiane labebutho le-US Pacific Command bahlangane ekuqaliseni kwalinyanga kancobakazi leziphathamandla zizomvikela kwele lawo eHonolulu emhlanganeni wesithumelanye owe-11th lawo United States Bilateral Defense Dialogue. UBrigadier General Kensani Nangshalas, umqondisi wezobudlelwane lamanye amazwe uBrigadier General Mark Gillette, umsekeli kamqondisi we-US PACOM, ngabanye babakade besemhlanganweni lo. Emazwini yakhe okusungula lomhlangano wa-ambassador Daniel Clune, uphathe ngokuqiniswa kokusebenzelana kwabebutho kumacele omabili eminyakeni edlule. Umanyano we-bilateral defense dialogue ngokucebisana phakathi kohlangothi lwezomvikela kwele lawo lenhlanganiso yeMelika eye-US Pacific Command. Ukuze kuqiniswe ubudlelwano lokusebenzelana kwamacelo omabili, kudingwa le ndlela lenhlelo zokuthuthukisa ezombutho. Iningi zendaba eziphathwe kulomhlangano ngezigoqela imfundiso yebutho, ukuphathisa uZulu lapho kwenzakele ingozi zemvelo, imfundiso yabakubutho ubungcitshi emisebenzini ehlukeneyo ngokubavulela amathuba ukuza eMelika ukuzofunda lokhu lokusekela ngemali imihlangano yemfundiso. EleMelika lisithi liyaziqhenya ngobudlelwano obuhle obukhona hatshi phakathi kweMelika lele lawo kuphela kodwa lasemhlubulweni wonke nje we-Asia Pacific region.
Veli lalele utaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
It was a Friday, my darling.
Was a Friday namuhla silomculi kaMasikandi odabuka enkayi uOmega Mkhololi Mkhosi Ndlovu yena osanda kwethula idlalade lakhe elitsha.
Sali na me, wa shuya ngi dada, na me sabina.
Ebu uhle koke khaya yimi uBenedict Mhlapho ngila eMzansi kulika Zuma ngisithi woza Friday. Ngekhaya lalensizwe yasenkaya ezidulini uMkhosi Ndlovu leqembu lakhe likamasikandi alibiza uMkhosi besithi kwangenza ukufa. Ngiyakuzwa Nsizwe Ndala watshaya umazivelela nje ukhala ngokufa, kufe bani, kwenze njani?
Ingoma le ikhuluma ngokushona kwabazali bami, bangishonela kabuhlungu ngesikhathi esifanayo ubaba nomama. So ngangicabanga ngibhala le ngoma ngicabanga ukuthi ngabe bakhona, ngabe babona ukuthi ngiyenzani emhlabeni njengoba bengabantu abangizalayo, ngabe mhlambe bajabule.
Kule ndlalade ke lakho uhle ngaqhulula ingoma ezilitshumi lambili, uzithethe phi zonke lezi?
Engiculayo okunye nguthatha nge-life experience, into engizibonayo nje ngendlela lapho engihamba khona, thola ukuthi ngiphila lapho. Enye ingoma uyathola ukuthi ebusuku nje uyayiphupha, uvuka uphuphe nje amagama aya amaningi, amabili amathathu obusuyenza wena ibe ingoma.
Ikhona lapha ke othi khona usibali. Lapha ke kusitshele uzama ukuthini kahle kahle?
Lethu sibali ikhuluma ukuthi njengoba udade wethu behamba besiya emendweni, thola ukuthi akahlalanga kahle, indoda yamhlukumeza yamshaya, ngapha akaziwa kalobolanga lo muntu kodwa uyamhlukumeza. Ezinye izinto ukuthi singabaculi sizibona zisenzeka, sivele sibona ingoma kodwa siyabe sibhala kwesinye isikhathi, thola ukuthi sizobuhlungu ngayo leyo.
Engomeni zakho uthinta zonke izika zempilo, uhayize nduna, uphathe zothando, ungene kubona obhutshuzwayo. Kanti uzwakala njalo usuphikisana lobuthakathi, akukholwa yini wena ukuthi bakhona abakhunkulayo?
Akungathwa abantu bonke nxa sefile kuthiwe uloyiwe noma uthakathiwe. Akube nje into ukuthi nje uNkulunkulu uma engathanda ukuthi ufe ngeke ufe, mayethanda isikhathi sakho sifikile, ngoba umuntu vele uzalwa usuku lakhe lokufa lubekiwe uNkulunkulu ngoba nguye umdali wena.
Noma nje kuvamile ukuthi abacula abafundanga uMkhosi uyemba phansi sithi ikusasa lonke leme emfundweni. Nanti-ke idlalade lakho leli kwangenza ukufa, uthini-ke kubalale njengoba lingena nje ngesikhathi imidumo yemzini uhip hop labo jazz sekuyibo asebebhahile elizweni?
Iningi lethu sikhule ngomculo wemzini, sikhule nje silalela umusic wokuboleka komakhelwane. Engifisa kakhulu ukuthi sivuselele ubuNdebele bethu nesiko lethu, besisapote futhi abafowethu ngale nto esiyenzayo, ngoba asizenzeli thina sodwa. Kodwa nxa ngicula sowumuntu esizwa ukuthi hhayi ingoma le iculwa ngumuntu wakithi, kuyajabulisa kakhulu.
UMkhosi leqembu lakhe le uMkhosi baphuma-ke enkundleni ngale ethi sihlolelwe ngemihlobo yemihlolo yezilingo zalo mhlaba.
Suka bo balala ingoma yemnandi ke ngo Omega Mkhololi Mkhosi Ndlovu uMasikandi umfana wenkayi. Bazalazo abafana bekhaya, thokazi kwanelo kwalamhlanje. olivalelisayo nguntungamilinkomo lilala.